Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Tangana kwezekuseni ngithwakazi ngolwesithathu mhlaka 26 kumfumfu 2022. Igama nguNtungameli Nkuma. Nansi ezihamba phambili. Uyaqala umhlangano wokudinga inkokheli yezanu PF entsha owe Congress namuhla. Leli bandla lisithi akekho ozancintisana lomongameli Mnangagwa. Abafundi eJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda bathukuthele ngemva kokubanjwa ngamandla ukuthi baphatheke kumkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezintsheziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF yiMelika. Abahlala eNkosi Mine lapho kulahlelwa khona izibi zedolobho lakoBulawayo basengozini yokuhlaselwa yimikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli yezanu PF entsha owe Congress uyaqala namuhla. Leli bandla lisithi akula muntu ozancintisa edinga isikhundla esiphethwe ngumholi walo umongameli Emmerson Mnangagwa. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zezanu PF umnumzana Obed Mpofu uthi labo abathi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga ufuna lesi sikhundla bayazikhohlisa. Umpofu utshele usanikile mhlanga weStudio 7 ukuthi iCongress yabo izaqala ngomhlangano wePolitbureau ekuseni namuhla.
Wonke amaprovinces jikelele athi ubukhokheli obukhona obukababa uMnangagwa yibo ubukhokheli abafuna buqhubeke busiya phambili. Ngikhuluma nje mina yini engiphethe ingwalo zonke ezikhuluma ngemisebenzi yephathi. Yikho njalo ngingubabhalwane omkhulu wephathi. So into engiyikhulumayo sonto yokuthi ngiyamafungafunga ngikhuluma into emgqoka eqondane leyi lokusebenza kwezanu PF. Ubaba uMnangagwa ngubaba osikhokhele kwi-New Dispensation ngendlela emnandi okumangalisayo. Sikhangele ukuthi iZimbabwe although singaphansi kwama-sanctions afuna udilize ilizwe lakithi, ilizwe leli liyathutheka okumangalisayo. Kuthi kathi sikhuluma nje kulama-projects amangalisayo ayemgwaqweni, ukwezakhiwo, yonke into eZimbabwe intsha enziwe neminyaka emihlanu edlulileyo. E-airport kutsha, e-parliament kutsha, emgwaqweni kutsha, yonke indawo ema-mines kutsha, ngilemkalati emayini enziwa i-steel, kulamanye ama-mines enziwayo. Kuyamangalisa, even nama-sanctions akhona siyawakhalela kodwa hatshi akusoze sikhale singenzi lutho, sikhuluma sisenza. Laba abafuna ukuthi sifakela izijeziso lezo abazifakileyo bawenza isikhathi sabo. Njalo umhlaba wonke uthi yona into eyenzakalayo le ngezijeziso leyo kayeka ngqondo. Yenziwa ngabantu nje abalomhawu, abantu abafuna ukuthi bakhokhele ilizwe bengalasekelo lwabantu abaningi beZimbabwe.
Siyake sibone lapha sokule nhlanganiso ezithiyeneyo ezithi Teachers for Economic Development kodwa bephinde bezithi for ED labantwana, Student for ED. Liyakwazi lokhu zinhlelo zebandla yini? Kumbe baziyenzele.
No, izanu PF isebenza naloko kuthiwa ukhetha omthandayo, which is kuthiwa ngesilungu kuthiwa i-democracy. Siyavumela bonke abantu abafuna ukusebenza lathi ukuthi babuye ngendlela ezijiyeneyo, babuye ngamabizo ajiyeneyo, kodwa betshengisela ukuxhasa inhlanganiso yethu yezanu PF. Lokhu asikudingi ukuthi kona kubizwe kwathiwa this for us, but sidinga ukuthi abantu laba bafuna ukusebenza le bandla elelakhoqeleleka inkululeko ilizwe leli. Ngiyacaa futhi abantu abaningi isithethe ukuthi bakhampele la maphatha amancane ahlale ekhuluma amanga babhizi balandelela into ezenziwa izanu PF. Thina ngapha sitshaya umsebenzi bona batshaya ukulobuzeni ukuchotoza ngoba ayisekhathi lakho lokuthi
kodwa ke nxa ukhuluma ngokukhankasa sesikhayela ama by elections lawa adlulileyo ukuchoni ngokhetho oluzayo lile themba yini lokunqoba ngoba abanengi bathi hayi umnotho welizwe ibandla elibusayo alenelisi ukuthuthukisa
hayi lokho kuthiwa ngabantu vela sebehluleka behluleka bazahluleka futhi thina sisebenza izifiso zabantu ama elections adlulileyo amakhethi akuzange kube nokuxokozela kulabantu abebebuya bezoletha ukuxabana bezoqala abantu bezocela abantu bezanu p f ukuthi kube nomsindo so that bagijime bayinxe kumamsakazo enjengestudio seven bazocomplaina aathi so politics le ipolitics ukuthi kukhuluma labantu
umnumzana Obert Mpofu ngonobhala obona ngokuqhutsha kwenhlelo kubandla lezanu PF. Sixoxe njalo locubungula ezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi ukuthi infact ngabantu abasinsiye abakhangela ukuthi bona babusa bengadlalisa ama resources elizwe. Bebengafanelanga ukuthi bekwenze ngoba abakwenza yilokho okuthiwa emabandleni ikwaya ngabe kuthiwa bekuyi-congress ngabe size kuthiwa ama-provinces abe nama-preferences kuthiwa hhayi kwamabizo kuma-provinces bagcina bevotile bagcina bethe hhayi either bavumelana no-emerson abanye bathi bavumelana no-govea omunye wawina phakathi kwabo but bakuyana ukuthi wachethe-chethe isihamba lo-emerson etcetera ayisiyo nto ethengisa umbusazwe okhululekileyo
akuvezi yini ukubambana esingathi kukhona kuzanu p f njengoba besithi phambili ngomnanga kwabonke
abantu bezanu sukela ngo-2017 lapho abathi bexothe u-emerson bonke bagida ngemva kwamala kwe-14 days basebegida bexothe umgaka wonke ungababuza ngaphakathina kwabo ukuthi lisikela njani umuntu wehluleke kanje bonke bazakuthetha silathoyisa kuse kungaba nomuntu wesibindi kumbeni lebutho bengahamba ngavuke kusenzele emxhotshini ubaba lo uzabona kusebegida futhi besithi umuntu lo wayemubi ubesona so ayisikho ukuthi konke lokhu ukuthi bonke bathi kwankona bavumelana layo i-true reflection yokuthi bakholelwayo bonke abantu bankwana ba-operatha njenge-robot ngabantu aba-dishonest ngabantu abagangileyo abathi even besenza into beyenze bengasikho lokhu abakuthoyo but ngenxa yokuthi libandla labantu abaxhwalileyo abangamasela basekela yonke into as long as izabadifenda ekugangeni kwabo
nxa sesikhangela labo abathi uChiwenga ukhanya laye efuna isikhundla sikaMnangagwa singathi bakuthatha ngaphi njengoba yena uChiwenga sezikhulumele wathi laye usekela uMnangagwa
uyakumbula uEmerson esithi ngemva kukababa umgabe ngalwana mnyaka bathi sebemxotshile bonke opha baphuma sebengabantu aba-oda betshengisa ukuthi banezondo ngomgabe so izanu awulaleli lokho abakutshoyo izanu libandla elinzima kuyavuza ukuthi ukhangele umuntu ebusweni ukhangele umzimba wakhe balutshwani abantu ezimbabwe abasekela izanu kodwa libandla leliyana okuthiwa ingani yimpisi okuthi ungayigada kayehliwa akula ngoba kathi kathesa umuntu ophilile engqondweni ume sithi uvisele u-emerson uthi ayekwenzani phezu kokubulala ilizwe lokhu akwenzileyo
umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kazulu njalo uhlaziya ezombusazwe abafundi ekolishini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda bathukuthele kulandela ukuphoqwa kwabo izolo ukuthi baphatheke kumkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezedeswa amalunga ezanu PF yiMelika. Uhulumende ubelaye izikolo zonke elizweni kanye lamakolishi ukuthi abe yingxenye yalolu hlelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abafundi laba bathi baphendukiswe emarketing ne-college ekuseni batshela ukuthi kumele bayophatheka kulo mkhankaso wona oqhutshelwe ema-ofisini. Ngampathi Ntambo obona ngezenzakala ezansemandebeleni umnumzana Abednego Ncube okuyinto engabajabulisanga. Omunye wabafundi labo ongathandanga ukuqanjwa ngegama ngoba isidwe sabo ukuhlukuluzwa ekolishi kanye ngukhulumende lamalunga ezanu-P F uthi badlalitshelwe isikhathi sabo sokuthi aditsha izolo. Uthi udaba lwezithesiso ngolwamalunga ezanu-P F kuphela olungelani lokwenza labafundi kumbe izizalwane zeZimbabwe. Amazwi la asekelwe ngesinye njalo isifundi laso esingafunanga ukubethwa ngegama. Abafundi bezikolo zemfundo yaphansi eGwanda labo baze ngobuningi kulombuthano. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zekolishi leJoshua Mkabunkomo ekhuluma kulumkhosi unobhala wesabelo seMatabeleland South ehofisini kaPhantambo obona ngokwenzakala kulumhlubulo. Unkosikazi Lathiso Dlamini Maseko uthe kubalulekile ukuthi amazwe asentshonalanga esule izitsheziso lezi.
Ama-illegal sanctions ayenza umnotho wethu uhlale wethukile njengakho lokho esikubonayo.
Umphathi Ntambo kahulumende wabona ngokwenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bedniko Ncube la usekele lawo mazwi.
Sesineminyaka leminyaka eminingi kakhulu ngama-Americans nama-British ngayothi kwesekwe ukuthi sihlukuluzeke khonalapha emizweni yethu.
Abanye abaphatheke kulumbuthano balethwe ngamabhasi besuka endaweni ezikude. Unkosikazi Siphiliswe Sifanda uze lapho esuke ePlumtree ngebhasi yezubuqho.
Lizweni seliphansi kakhulu indaba zama-sanctions, indaba leyama-sanctions ingaphela kumbe ngithi imiswe kwenzela ukuthi sikwanise ukuthi inhlelo zelizwe ziqhubekele phambili njalo lathi ilizwe lethu leZimbabwe libe recognized kwamanye amazwe kwenzela ukuthi kube khona i-development elizweni lethu.
Umnumzana Dingindlela Ndlovu ongumsekeli webandla elibusayo leZANU-P F eSlim eMangwe uthi ufisa ukuthi amazwe asentshonalanga axholele leZimbabwe ukuze uZulu aphile impilo engcono.
Mina ngokubona kwami ama-sanctions ngiwabona esilimaza kakhulu kazi ngoba kunje kathesi ama-investors kunzima ukuthi alibuye elizweni lakithi. So yikho lathathi sicela ukuthi alubana lawo bonabo abakusinikeza lawo ma-sanctions bayasixolela nje labo bake basiyekile lathi sizasinika i-chance ukubana lathi sitshengise ubungcono bethu lathi siyiZimbabwe.
Umnumzana Thandeka Zinemkandla olilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change uthi lo mkhankaso kawunqedi ngalutho.
Ngobana ukuze kulungiswe indaba ezisheziso bona abababusayo bayakwazi ukuthi kumele benzele. Lokhu kutshona bexaba abantwana elangeni besithi batshengisele nto kazifuni kakusebenzi. Asoze wephule amalungelo oluntu umhlaba ukhangele wona lowo okufakele izijeziso ubuze sithi lizifakeleni.
Amazwe asentshonalanga afakela bebandla leZANU-P F abagqokela umongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso ebethesa umlando kwephula amalungelo oluntu lokuqilibezela kukhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abantu abahlala eNkozi Mine kwaBulawayo lapho kulahlelwa khona izibi zedolobho basengozini yokuhlaselwa imikhuhlane etshiyeneyo ngoba benatha njalo besebenzisa amanzi angcolileyo abawakha echibini eliseduzane labo. Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ithi abantu laba kumele bathole amanzi ahlanzekileyo ngoba lelo kulilungelo lomuntu wonke elizweni. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Izakhamizi Zengo's mine slum segment kobulawayo lapho okulendawo eyiyo okulahlelwa khona izibi zonke zakobulawayo ezihlezi kulendawo ngenxa yomkhonomi onzima ongasabavumeliyo ukubhadala irenti emalokitshini njalo abanye bahlezi ngenxa yokufuna ukuba seduze kwezibi ezilahlwa lapho ezizwa abazidobhayo baphile ngazo ngesizathu sokusweleka kwemisebenzi elizweni. Zithwele nzima ngokuswela amanzi ngoba idolobho lakobulawayo kalibaningi amanzi kakulampompi zamanzi abathola khona amanzi ngoba kuthiwa ngabantu abahlezi okungekho emthethweni. Kuminyaka eke yadlula bebevunyelwa ukukha amapheyili amanzi aklini, amapheyili amabili kumbe amathathu ofisini yekhansilini ekhona phana, kodwa kwayakwa ntshintsha lokho. Sezike zenza imizamo etshiyeneyo lezi zakhamizi zisebenzelana lenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ukuthi bathole ukulungisiswa ngendaba yamanzi.
Yiphi leyo mzamo esebake bayizama ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo?
Bake benza ipetition bayihambisa kubulawayo City Council ngomnyaka ophelileyo oka 2021 lapha baziswa khona ukuthi hayi vela amanzi asoze buye ngoba yona abahlalanga okusemthethweni. Njalo sebeke bakhulumisana kakhulu lo councilor wabo labameli babo beParliament ukuthi babone ukuthi linto iyalungisiswa. Okusuka nje kungani kuyachaqisa igazi ukuthi nxa kusiya kwisikhathi sokuvota uhulumende uyaletha indawo zokuvotela kulaba bantu. Kukanti lakhathesi ngesikhathi se-census bavaliwe, ungahamba emkhukhwini yabo kukhona izitika ezitshengisa ukuthi abantu laba bavaliwe. Kodwa noma bebalwa kunjalo kakulama services abawatholayo ukuze bathuthukise impilakahle yabo ikakhulu isikhangele udaba lwamanzi.
Aphosa inhlanganiso yenu ingabanceda ngani?
Thina njengeMathebeleland Institute for Human Rights siyakuzwisisa ukuthiwa yiBulawayo City Council ukuthi bengaqala ukufaka amanzi kulindawo abantu laba bazagcina bengasasuki khonapho ngoba sebecomfortable. Kodwa sithi ake sikhangeleni impila kahle, sikhangeleni amalungelo, sikhangele impilo yomuntu, isintu somuntu lesithunzi somuntu silimazeka kangakanani nxa enatha amanzi angcole kanje, phila endaweni enje.
Kuyini elifisa ukubona kusenzakala ukuthuthukisa impilo yalezi zakhamisi?
Ngabe uhulumende uyakukhangela khonokhu abe esebadingela enye indawo yokuhlala?
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. INewsday ibika ukubana iCommission ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi ayisoze yethule uluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo ebulenjini be-internet, i-electronic voters roll, okuyinto esicunule abantu abaningi. Ikroniko yona ithi abogatsha lwezanusi zomkhathi olwe-Meteorological Services Department baxwayisa abantu ukuthi izulu eselikelana endaweni ezitshiyeneyo zelizwe alitho ukuthi sokungalinywa. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7 njalo. Hayi la abantu bezimbabwe laba bakahlupheki basezahlupheka. Edlong mawe lokho beqinisa amakhanda belandelana lezana. Basezawukhomba umzolo otshwala kusesekuncane lokho. Laba abantu abakuzani basebenzela izikhwama zabo, abasebenzeli muntu, basebenzela izikhwama zabo labantu ababuye befunda ama-overseas kuphikuphi le mizi ama-mission. Lineli lokho elilandelana lezana lokho ethi hheyi zani injinje, hheyi zani injinje, alikabona ndoda, lisadlala abantu bezimbabwe. Lisadlala. lona alizadlala maloko le ayo dadala lizendlala izidlana alizizadapa ezimbakwe lizadapa lizaginqingwane okwenu nje ke lani zani fodelani triple c yeshileke la isibono tiyenza isikipe sifakenya silandaba ukuthi iphathe ukuthi ayiphi dina sifuna izimbakwe lungu
Ngiyangibulise ku studio 7 njengansuku zonke uThulani Ndlovu wenkayi kondona esikhobokhobo mina ke ngithanda ukusola kakhulu lokho okwenziwa nguMnangagwa uEmerson ukuthi uyabethatha abantwana ezikolo ekhuthisa abantwana imfundo besiyayenza nje kumatshi ongenanamsebenzi konke abantwana labo ayisibi abaletha ama-sanctions ma ufuna ama-sanctions aphume Mnangagwa wena owaletha ama-sanctions ama-sanctions lawo anikezwa thina nguwe wena nezanu-PF yakho so mina mbona ukuthi uthi America yini faka ama-sanctions kanjani wena ngiwafaka thina ama-sanctions wena khipha ama-sanctions wafaka kithi uzobona izinto zakho zihamba kahle wena nguwe obizwa igama lokuthi ma-sanctions namhlanje wena ngokwenza kwakho
Sanibonani Mahlabezulu khulumisa yimu Moze Mdimba Moses Nina bengicela bakithi ukuthi iAmerica ingenele cela lesikhulumele nohulumende weAmerica uhulumende weAmerica ebhekilisho elizweni lakithi le elizweni lakithi eZimbabwe bakithi siyacela sibele ukuthi ama elections lawazayo lawa ebesicela ukutshintsha ukuthi kutshintshe kodwa akusoze kutshintshe uma kube kulokhe kubusa yona lizano izano iyo controller yonke izinto laphana bakithi elizweni lakithi izeki ngezani controller izano so akungeke kwafakwa lunga kade sinanku sokuthiwa izano iwinile mathobo laseyinsiza izano akulazano ukuthiwa iwinile izano ingawina kanjani lapho okuthiwa kuthawe khona abantu ingawina kanjani izano ingawini izano kungathiwa iwinile izano kona kuyiyo esuke ichaya abantu kube sokuthiwa iwinile izano iwina kanjani akulazano ewinileyo bakithi siyacela uhulumende weAmerica Mr. Joe Biden siyacela sibele ukuthi lisizame lichele
Salibonani basakazi baba studio 7 basakazi bethu abahle abasichiphela indaba njengoba zinjalo eyikubuhlungu lapha kubuhlungu la kakhulu la lapha kakukho lapha esiyakhona la amaparty ethu lawa ama opposition istrategy sabo ungathi sisephuwa kakhulu bazobulalisa abantu kakhulu impela lapha kulobunzima la kakhulu laphana bakithi kakula democracy eZimbabwe akula democracy sibushwa ngugoriyathi laphana sibushwa ngugoriyathi ngicabanga ukuthi mina laphana ama opposition party ezilongo nje bona bedabukana phakathi kusesekude lapho siyagona izano PF iyabatshengisa ukuthi khonana ilenduku mpela induku engamanguqonda ilenduku ebantwini so lapha kulokunzima la kakulanto eright la ama party lawa afanele ukuthi khonana bebe le strategy sibili abaphuma lazo ngoba laba ama party lawa bangaba ngabafundisi kanje so bona bebe ngabafundisi ibevumele ukubaleka abantu bechaywa mbona ngathi lapho kulobungozi lapho kakhulu lapho
Studio 7 ya uchamisa la mfana lo ukhanya ngathi ulohlupho I think is childish ngicongani kathesi umkhokheli we triple c le usethumela amazi enduduzo umnangakho in politics you don't do such things in politics konoku ukhayisa ungathi usuduze kwamnangakho it costs you ama votes ikokutshengisela abantu bayagcina besithi wena uthi lo mnangakho you are one and the same thing you are a small puppy yezanu pf vele abantu ungavele uqalise uchamisa utsho ndingafundi last time mina i did not not vote for Chamisa and his party last time MTC. Why? Such sincere elections, Umkabe is a Kotwe Zanu. Umkabe, what's in Hamalu Chamisa? Nothing, Alu Chamisa, is a visa Umkabe back again. Then it means this guy very supporter one down. Kaga Fun de Luchanga, see a sympathizer, I see a Zamusonde away. But Ulasha in sorrow, lepora in last minute. You cannot be when a Ukulunya Uguti Uzukalela Umuntu. Ngincintisana elilwayo obulala abantu bakho chaya abantu bakho lokhu siyamkhalela ama eyebrows aya raise bonapho
labo ve kungabalaleli ve studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 002-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amapolisa kwele Uganda asevule uphenyo phezu kwengozi yomlilo otshise wabulala abafundi abalishumi lanye 11 kwesinye isikolo sabafundi abangaboniyo. I-Reuters yona ithi inhloko kahulumende wakwele Bhilithane entsha umnumzana Rishi Sunak uqale umsebenzi izolo ngemva kokuthiya umsebenzi kukankosikazi Liz Truss. USunak kule minyaka yokuzalwa engamachumi amane lambili 42. Kudaba lwemelika lamhlanje amalunga ePhalamende angamachumi amathathu akubandla elibusayo lamademocrats azibiza ngokuthi ngama-progressive democrats athi aseguqule ingqondo phezu kwencwadi ayilobele umongameli Joe Biden emkhuthaza ukuthi akhulumisane lo mongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuze kuqedwe impi yakwele Ukraine ngoba ele Melika lisebenzisa imali enengi kakhulu ukusekela ele Ukraine. Okhulumela amalunga la unkosikazi Pramila Jayapal wazise izolo ukuthi incwadi le bayiloba kudala njalo lo kwakungumbono wabo kungakonakali izinto eziningi kwele Ukraine. Uthi njalo incwadi le yavezwa izisebenzi zabo ngephutha bengazivumelanga. Abantu abanengi abagoqela bona abebandla lamademocrats kanye labebandla eliphikisayo elama-Republicans bachodoze kakhulu amalunga ePhalamende la ngemva kokuvela kwencwadi yawo. Singakehlukani sikhangele kancane imbiko elisithumele yona linabalaleli kudaba esilufake ekhasini leFacebook. Udaba lomhlangano we ZANU-PF Congress oqala namuhla sizwe ukuthi lithini. Kulomlungisi Maphosa laphana uthi kwayena u-Obed uyasifuna utsho isikhundla sikamongameli Mugabe ngoba ubaba u-Obed Mpofu nguye esikhulumelayo esithi akekho ozancintisana lo mnanga kwa kuzokuba lo Modesta Chizi uthi ngumsangano lo sebe ngonkulunkulu yini bomhlaba. Usapuka Sikhumbuzo uthi wena how far with sanctions must go avuke sehambile na ubeke zela dlodlo yaphendula laphana laye uthi ungaze uliphinde futhi lami bengithi ngizobona ukuthi asihambile na ama-sanctions. Kuzoba lo Gibson Gidube uthwena yini umnangagwa wombulali egcwele igazi onabantu abahluphekayo emazweni abanikazi behlukumezeka suka izithutha kuphela ezingakuboniyo lokho for 42 yezi zonke. Sipho maphisa fuyana uthini okafuyana uthi wena angithi bayesaba ukuqunywa amakhanda ngulomgugura hundi. Kusho ke abebandla lezanu PF labo kuthiwa kabasoze bancintise kwanele mthwaka zomuhle. Libelelanga elihle olivalelisayo ngontungamilinko monkololo kwana wamatukanduna.